wathi eqeda ukukhuleka ensimini uJesu. Kwabuya omunye wabafundi bakhe uJudas lexuku labantu bambopha. Bamthatha bamisa phambili kwabakhulu bebandla ukuze baze bemdingele icala. Kwasukuma ababili babafakazi bamanga bathi.
Indodana le sayizwa isithi ngilamandla okudiliza indlu yokukhulekela ngiphinde ngiyakhe katsha ensukwini ezintathu.
Wasukuma omkhulu wabakhulu bebandla wathi, ungumsindisi na? Waphendula uJesu wathi, njengoba usitsho. Walandela ngokuthi ensukwini ezizayo lizambona ngihlezi esandleni esokudla esikaNkulunkulu. Ekuzwa lokhu umkhulu wabakhulu bebandla wangenwa ukuzonda, bathi indodana le izilinganisa loNkulunkulu mele ibulawe. Bamthatha bamisa kuPilathu onguye ongayengumbusi waleyo ndawo ngoba bona babengela mandla okuthi bembulale. Wafika kuPilathu bambuza wathi, uyinkosi ye-Israyeli na? Waphendula uJesu ngokuthi, njengoba usitsho. Usuku lwekhefu lomdlalo wamaJuda wePhasika. Safika isikhathi sokuthi uPilathu wakhulule oyedwa wesibotshwa.
Umkakhe kaPilathu wahambisa izwi elokuthi ungabi lakho kokuyenza ngendodana le ngoba ayilacala njalo ngibe lephupho elimbi ngayo.
Wabe sebuza abantu wathi, ngikhulule bani phakathi kukaJesu lo ozithi inkosi yamaJuda kumbe uBarabha isibotshwa esasaziwa ndawo zonke? Abantu bamemeza bathi, khulula uBarabha. Wabe sebuza wathi, ngenzeni ngoJesu lo? Abantu bathi, kabulawe.
Wabona ukuthi abantu sebeqalisa udlame, wageza izandla zakhe wathi, igazi lalowo muntu alikho ezandleni zami. Abantu bamemeza bathi, kalibe phezulu wethu labantu abethu igazi lakhe.
Wabe sekhulula uBarabha wanikela uJesu kumabutho ukuze achawe abulawe.